Inengi lethu ukuqhamuka kwe-coronavirus kulibuthele emuva kakhulu kulandela ukuvala kwelizwe nge-lockdown ngenhloso yokwenqabela kumemetheka kwaleli gciwane okudala ukuthi iningi lilahlekelwe izinhlelo zokuziphilisa. Kungakho iningi elifana lonkosikazi Sibongile Masuku, isakhamuzi seNtetho Gwanda ophila ngokuthunga isikhwama ngamangqongqo, uthi ufisa ukuthi igciwane le-coronavirus lijabalale ngomnyaka ozayo.
Sikhulekele ukuthi alubani umkhuhlane lo uyabangcono, izulu lalo line, sithole ukudla. Kuthi nxa sithunga izinto zethu sithengisa, ke siqale sibone ukuthi siyenzani kulokuthi sicuphe khonapho sisihle, ukwenzela ukuthi le banking yethu lengutshelayo ingayile siyithuthukise sibhenke okuzwayo. Mhlawumbe umnyango ungathi siphela sinemali zokuthenga inkomo kuvika.
Amazwi athathekelwe ngunkosikazi yethu Mshado, isakhamuzi eNsindo eGwanda North, wathi ufisa ukuthi abantwana esikolo bafunde kungekho okubaphazamisayo njengalokho okwenzeka lelo nyaka.
Ngabe uNkulunkulu uyasisusela leli gciwane, kukhululeka abantwana ikakhulu ngokubana intsha yisisizwe sakusasa. Abantwana bathole imfundo ejiyileyo, hhayi le imfundo ethole ngabantwana baka-2020. Kuhlungu kakhulu, ayiselahlonzi.
Esinye njalo isakhamuzi eNsindi, unkosikazi Lesi Moyo uthi ufisa ukuthi izulu liqhubeka lisina ukuze balwisane lendlala.
Sikhulekela izulu, ayikho enye into esiyithandayo empilweni izulu ukuthi lingaba khona, sibuye silime sizuze ukudla. Uhulumende layo lobe sisiza kodwa kube ngcono, kungabili ukuthi abantu vele sebefisa ngendlala.
Umnumzana Mbereki Noku yena ukhalela ukuthi umnotho uthuthuke, intengo zempahla zihambelane lenzuzo yabo.
Esikufisa kakhulu yikuthi ngabe intengo zezinto ziyahambelana lokuphila kwethu, kuze kungasiphinde ngoba singe siphile singelazo into esivalesifane siphile ngazo njengempuphu, isawudo, isukela khona kuphethe umuntu uthi aphile. Nxaso kungaphezulu kwezinto esithola nje ukuthi ithengisa inkukhu yami ibisehle kungithengela iphepha, kungasahambelani. Kanti intengo ngabe ziyayehla, kwanise ukuphila, kukanango nothi asikhanele ukuphila.
Unkosikazi Opa Mabhena osuke ebhalula kwa-14 eGwanda South uphila ngokuthengisa inkukhu, kodwa layo khala ngentengo ehlala iqonga.
Ikakhulu intengo layo yesuke ikhwele kakhulu, le mali azitholakali ngoba nxa engamabhondi kugcina isiba ningi kakhulu imali yakhona, kodwa nxa engamarandi aba kuba ngcono, kodwa lawo katholakali. Kodwa sokukhangelele khonokho ukuthi lathi siyabe sihamba ngomumo, nxa kungamarandi lathi sizithengise ngamarandi ukuthi senelise ukuyothenga ezinye sithenge lokudla. Sikhangelele ukuthi alubani kuba kuyatshintsha kube ngcono.
Umnumzana Gabriel Uphondo, isakhamuzi seMawane eGwanda South, uthi uhulumende kufanele abophe ezigcine ukuze babe lempilo engcono.
Uhulumende wethu abe umuntu ezaba lombono, azame ukubana khona izinto zingakhweli njalo, abondle ukuthi khona imali yakhe leyo ayinika abantu. Ibhondi lakhe liyasebenza okwalo nyaka, lokhu sifile kakhulu ngoba ibhondi lakhe lisebenza, kusebenza imali yamanye amazwe. Thina abahlali beZimbabwe sile mali yethu kodwa kayisebenzi ekhaya. Ize sikhangelele ukuthi next year uhulumende akubone khonokho, wazame ngamandla onke ukuthi kube lo tshintsho.
Uhulumende uthi inhlelo azisungulileyo ezivaliso le-Transitional Stabilization Program, TSP, zidale ukuhlaliseka komnotho wakuleli kanye lokuqina kwamandla edola lakuleli lapho liqathaniswa lele Melika. Uthi njalo ukhangelela ukuthi umnotho wakuleli uthuthuke emnyakeni elandelayo ukuze kusiyafika umnyaka ka-2030 uzulu abe sekhomba ngophakathi, kulandela ukusungulwa kohlelo lokuthuthukisa umnotho wakuleli olwe-National Development Strategy, NDS-1. Ngimele umsakazo we-Studio 7, ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.